sibonga majaha madala ujonga lo Chris emakhaya lichona njani siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 ngonhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ulayo usebuyile. Ngibona ngathi uzimpilo zikabulawayo. Useza thinta ngenye indlela ezamali sawuzonke ngoba usefake imishina ezabisa intuthuko komlawayo. Asibuyanga uzodlala lapha ePhalamende.
Amalunga ebandla leZANU-PF lichumi lesithupha anqobe kukhetho lokudinga abamele izigaba bezitshiyeneyo edalela ephalamende ngeviki edluleyo afungiswa ukuqalisa umsebenzi.
Okukhona yikuthi intengo yangikhona iyabe injani. Ye, ngibona kathesi amabhila abo kaqondanga njalo sibhadala amanzi angekho, angahlambulukanga. Nxa sekunjalo kumele bebone ukuthi amanzi abe sihlambukile njalo amanzi wona lawo abe khona.
Izakhamizi zeHarare ziveza imbono ehlukeneyo phezu kwenyathelo likamunicipala elokufaka ama-prepaid water meters.
Ukuhlelo olubona ngokwenzakala kuzizalwane seZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kuleviki. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Ian Ndlovu othi baningi abantu abahlala emazweni abangakwazi ukusebenzisa ubulembo be-internet ikakhulu inkundla zokuzilibazisa ezinjenge-Facebook.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ebandla leZANU-PF lichumi lasithupha anqobe kukhetho lokudinga abameli besigaba ezitshiyeneyo edalela ePhalamende ngeviki edluleyo afungisiwe namhla ukuqala umsebenzi. Izikhundla ezithathwa ngabantu laba zivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MTC Renewal Team edale kulandela ukuphuma kwawo kubandla le-MTC Team. Abafungisiweyo laba bagoqela abahlanu ababa ngamalunga eZANU-PF akuqala eminyakeni eminingi edale lePhalamende abavela koBulawayo. Abathi umnumzana Jingadube Maide Impala Ntando enkosi Mlilo Godfrey Malaba lo mnumzana Joseph Chuma yena omela iphelandaba Mpopoma. Sixoxelo Chuma ngokufungiswa kwakhe lokuqala umsebenzi wokuba lilunga ledalela ePhalamende.
Ulayo sekhulumile, ulayo sebonile, ulayo usevukile, ulayo usebuyile. Ngibona ngathi impilo kaBulawayo useza thinta ngenye indlela ezamali sawuzonke ngoba usefake imishina ezabisa intuthuko komlawayo. Asibuyanga uzodlala lapha ePhalamende, sibuye uzothatha ikhekhe lelincwezi yekhekhe sibuyele la ekhaya. Ubana noBulawayo laye akabe ngubulawayo omuhle, uBulawayo esikhumbula kudala usesuthawe kontuthu ziyathunqa.
Eliza kwenelisa ukuyiletha njani intuthuko okwehlule khona abe-MTC?
Abantu kade bebekhona bakwehlulekile ngenxa yokuthi namhlawumbe bebengayiboni indlela eyokubana bathathe incezana lekhekhe babulelale ebantwini. Kodwa thina indlela sikhangele sibhekile sizayisebenzisa. Uhulumende okhona obusayo nguhulumende owezanu-PF njalo nguhulumende ovele ethanda abantu kakhulu.
Kuyini okwephukileyo esigabeni sakho ofuna ukukulungisisa?
Kunengi kakhulu. Nxa ngikhangele isigaba sethu esiyephelandaba Mpopoma, ngiyaqala ngikhangele esikuthi ngesikhiwa ama-social amenities, ngikhangela ama-youth centers, ngikhangele into enjengabo ama-park esilawo laphana lobumalalangale YCD, ngikhangele even i-swimming pool lapho engakhula mina mbhukutshela khona, ngafundela khona ukubhukutsha, yonke into leyo ibingasekho. Ngikhangele ama-recreational facilities like indawo lapho bekudlalelwa khona ama-sports atshiyeneyo, kulabo volleyball, basketball, i-football, tennis, even lokhilikithi ngokwakhe. Into zonke lezi bezingasasebenzi. so khona kwana bese kubangela ukubana ontanga bethu ngicine sibesiza izinto ezingayisizwe ngoba bengela into engabalibazisa kulokuthi ngabe badlala ama-sports bebhizi sebetshona bewayawaya emagrosa kuma-bokstore sebenathi utshwala bephuza imbanzi baphema ugwayi into ezingasiphathisiyo ngitsho so ma sikuvusa khona kwana wagonda ukhipha ontanga bethu be-preoccupied okutshengisela ukubana even the talent search zabalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF elimela iphelandaba mpophoma etale leparlamente.
Izakhamizi zeHarare ziveza imbono ehlukeneyo phezu kwenyathelo likamunicipala waleli dolobho lokubeka ama-meters okubhatalela amanzi angakasetshenziswa ama-prepaid meter, water smart meters. Umunicipala uthi kuzaqalwa ngenkulungwane ezimbili ezibekwa endaweni eziphakathi kwedolobho lezi bucwadlana ezama-avenues. Intathe yezindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngunobhala omkhulu kumunicipala weHarare uTown Clerk uDr. Tendai Mahachi elandisela intatheli zindaba ukuba solokusiba ngasiphi lolu hlelo lwama-prepaid meters. UMahachi uthi kuzaqalwa ngendawo ezibethiweyo ngenjongo yokuba kubonakale ukuba asebenza njani anduba abekelwe uzulu wonke kuleli dolobho. Wathi uzulu kumele alijabulele leli nyathelo likamunicipala ngoba kunguye ozancedakala esezawathola sikhathi sonke amanzi ingqe ethengile njengalokho osekusenzakala kwezamandla kagetsi njalo kuzamfundisa ukuba awalondoloze. Okuyinto esekelwe ngumnumzana Thabani Mhlanga wasemzini we-Avondale othi liyemukeleka leli nyathelo likamunicipala ethemba ukuba lizaphathisa ekuthini atholakale sikhathi sonke amanzi kungekho abawaswelayo.
Kodwa okukhona kasokuthi amanzi athengiswa kumitha mbene, okukhona ukuthi amanzi akhona ahlambukileyo yini kumbe amanzi ayenelisi ukuthi umuntu engabhadala ethengwa. Okukhona ukuthi intengo yangkhona iyabinjani. Ye, ngibona kathesi amabhila abo kabo kaqondanga njalo sibhadala amanzi angekho angahlambulukanga. Nxa sekunjalo kumele bebone ukuthi amanzi abe sihlambukile njalo amanzi wona lawo abe khona abe khona kumuntu wonke.
Wengeza uMhlanga ethi ulethemba njalo lokuba lindlela izaphathisa ekutholiseni umunicipala imali ahleze khala ngayo yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi kungasoze kwazwakala indaba zokungathembeki ekulondolozweni kwayo njengalokho okuhlezi kusenzakala.
Okukhona kathesi ukuthi le mpilo esiyiphilayo abaningi kabanelisi ukubhadala njalo ukuthi bona abamunicipality ukuthi bephile labo benelisi ukuhlambuluza amanzi lokwenza konke imishini abayisebenzisayo ifuna imali. Nxa ifuna imali, imali abayitholayo bayithola ekubhadaleni kwethu amanzi wona lawo. Nxa sebesithi bayabhadalisa ama-prepaid meter wona labo abakhuluma ngawo kungconywana ngoba labo bazathola nje ukuthi benelisi ukuthi besinike amanzi ahlambulukileyo.
Kodwa umnumzana Sibusiso Hove wasemavuku uthi akavumelani lombono wokubekwa kwalama mitha ekhala ngokuthi kunje abasawazi amanzi aphuma empompini.
Njengoba iconstitution yalapha iyatsho njalo ukuthi abantu balelungelo yokuthi bathole amanzi. So umuntu ma engelayo imali sokusitsho ukuthi ilungelo lakhe lokuthi athole amanzi azuze amanzi kalisekho ngoba kalayo imali. Kuthi ukuthi ilungelo lwelo liyabe lisebenza kuphela ma ile mali. Umunicipala senza ntando ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke kanjalo ukuthi ma bengelayo imali. Kuyahlupha izinto eZimbabwe, siyayithola ngaphi imali? Ayikho imali. Ma sebefuna ukuthi sithenge futhi amanzi, sibhadele amanzi ukuthi siwathole amanzi. Kunzima.
Umunicipala uveze njalo ukuba ngemva kokubona ukuba asebenza kanjani basuthiseka ngabaza wabeka kuhlelo lokuqala luzaqheliswa ke abekelwe emzini yonke yaleli dolobho. Baveze njalo ukuba imihlobo ebekelwa uZulu emzini lapha hlala khona yehlukile kulaleyo ezakubekelwa abamankampani labamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Kama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930 12080
lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngemota zokuhambisa umnumzana Obert Mpofu uthi uhlangene lebhanga le-Development Bank of South Africa lamuhla ukuxoxisana ngamalungiselelo okuvuselela inkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe yona elokhu isehluleka ukubhadala izisebenzi umholo wazo oyenyanga ezilitshumi lanye. Izisebenzi lezi zisanda ukukhalala umsebenzi zikhalaza iholo leli kodwa uhulumende uthi ukuqeda lolu hlupho kufanele kube lenkampani ezancedisa ukuthi uloliwe azikhandele eyakhe imali eyeneleyo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezisebenzi ezikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union umnumzana Kenneth Nemachena utshele iStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende aqale ngokuncedisa inkampani le ukuthi ibhadale iholo lezisebenzi andubana iqalise imizamo yokuyivuselela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Mpofu.
Sinabanye abantu abangaziyo ngento ze-economic kumbe zomkhonomi. Ukusola kuthiwa khona uMpofu indaba engavusi i-railways. UMpofu indaba engavulisi i-Air Zimbabwe. Ngizayivusa njani ngingumpofu? Asiyo into yangekhaya, yinto yabantu. Siyahlala phansi labantu lozulu sibonisaneni ukuthi khona into le singayibamba njani. Njengoba sijhule ukuthi asibonisaneni ngezomgwaqo, ama-councils bayabanceda kakhulu ehlelweni lolu baluthanda okumalisayo. Ama-motorists, abantu abakhalayo ngabantu abangahambiyo. Ungakhangela abantu abahamba imigwaqo omkhulu besiye-Follows, bo-Plumtree, bo-Mtare, besiya ngaphi, bonye amaphanda, babhadala abakhononi. Abantu abakhononi ayi bona laba batshaya belitshayela amafoni behlezi ezindlini yabo bekhuluma i-politics. Atshi, i-politics sizayikhuluma njengoba sivela kumkhetho kathesi. Abantu bayatshi bayasitshela ukuthi nabo usandliye phambili ngilo mlando wokuthi ona sizame ukuthi zivuselele uloliwe. For instance, i-railways iyeyiqhatsha abantu abayi-20,000 kodwa ngilethemba ukuthi ngizayivusa iqhatsha abantu abayi-20,000 ngokuthi i-economy yakobulawayo kade ibanjwe nguloliwe. Nxa sesisebenza imisebenzi wethu kuhle, nxa izinto ziyasihambela njengezifiso zethu, ngifuna ukuthi abantu bonke babuyele emsebenzini abayi-20,000 even abedlula i-20,000. Then nxa sekunjalo ama-companies o-Connolly's, ozekho lamanye ama-companies, ama-engineering companies sebezavuka ngokuthi sebeyakwenza ama-parts ezitimela, ama-parts ama-trokisi, yonke into siyaqalisa ukuthi iye phambili. Kodwa nxa kungalaloliwe ebulawayo, umuntu angazavula ikhampani akula nto eyakuya ngapi. And likhangele futhi yena uloliwe le ngikhuluma ngayo, abantu abaningi abayibo ade bekhokhela iloliwe, iqiniso elipheleleyo ngabantu abaku-opposition khathesi basemaparlamenti. Ungabona iparlamenti ama-members of parliament avela kubulawayo abantu ade besenza kuloliwe. So yibo asebesola thina bona yibo abathiya bebulela izinto khona ngale kuloliwe, kodwa hayi siza kulungisa lokhu.
Libona ingani kuzalunga nini, bazabuyela nini abantu emsebenzini njengoba likhanya le
mina kangidlali? That's why lapho engikhona vele kuhlala kwabantu bekhuluma bexokozela laba abanye phela abafuna abafuna into zihambe bona besizonda kangaka, kodwa abafana abafuna into ziye phambili bayazi ukuthi lapho kulo mpofu khona kuchiphanga. So angifuni ukuthi ngitsho ukuthi kuzavuka nini, ngiphezu kwakho kathesi. So lizabona, liyabona iZimbabwe siyiphapha, iloliwe siyikhangele, siyalungisa, and then ngiyakuthembisa ukuthi thena kunsuku ezilutshwane ezibuyayo labona sekulo mehluko.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umphathi ntambo kahulumende obona ngemota zokuhambisa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Ku Livestock lamhlanje sikhangela umomo wezokudla elizweni ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi babhekane lendlala emangalisayo lonyaka.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele izivela kwamanye amazwe.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu Human Rights Watch ithi iziphathamandla zikahulumende uwele Libya zibangela ukuhlukuluzwa kwezibotshwa, ukuncitshwa kwazo ukudla losizo lokwelatshwa, njalo zizibamba ngamandla ukuvuma amacala ezingadalanga. Lokho kuphume ekwethekeleleni kwezisebenzi zalinhlanganiso emajele akwele Libya phakathi kukazibandlela loMabasa lonyaka.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization ithi ukuqhamuka kwemikhuhlane yemvimbano ebizwa ngokuthi Middle East Respiratory Syndrome kwele South Korea kuveza ukuba kulesidingo esikhulu sokuthi amazwe omhlaba ahlale elungele ukulwisa nalo ukuqhamuka kwemikhuhlane ethelelwana lula.
Kuhlelo olubona ngokwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe omnumzana Ian Ndlovu osebenza kwele Bilithane. UNdlovu uthi banengi abantu abahlala emazweni abangakwaziyo ukusebenzisa ubulembo be-internet, ikakhulu inkundla zokuzilibazisa ezifana leFacebook, iYouTube, Twitter lokunye. UNdlovu uthi ezinye izizalwane zeZimbabwe ziyathukana enkundleni lezi kuthi ezinye zikhulume inhlamba emangalisayo. Kwesinye isikhathi uthi kulezinye ezihlala emazweni ezitshengisa abantu besemacansini ezindlini zabo. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7, njalo uthi lokho kwenziwa kakhulu ukuthi abantu kabala sikhathi sokwethekelelana bakhulume bekhangelene.
I-internet inika abantu engathi lithuba lokuthi bakhulume bengabonani, okwenza ukuthi ezinye izinto ongeke uzikhulume nxa zibhekene ugcina umuntu esezikhuluma ku-internet ngoba akula kubonana. Nxa umuntu umkhangele ukhuluma laye uyamkhangela ubuso ukuthi unga ukuthatha njani anduba ukhulume. Kulezi zinto ohlonipha ukuzikhuluma nxa umuntu umbhekile, but ke kwi-internet abantu bayakhuluma izinto ezinye ikuthola sekulokuhlambalaza.
Ye, masikhangela ke wena uyilokho okuthiwa yi-social worker, so sibone ngazani uyakwazi ukuthi engqondweni yomuntu kuyabe kuhamba njani nxa esethula into ezinjengenhlamba kumbe ethethisana labanye, okuthiyene kunjalo ungathini kunabo?
Okunye sokusiya ngesimilo somuntu, kunje nxa ukuthi ngikhuma lo mngani wami awukhathaleki ukuthi ungaphi, kulokuhlonipha ngoba siyazana, but kwi-internet lapha sekulabantu abangazaniyo asebekhuluma omunye apho ngungena join indaba, yikho ubona kungasela ukuhloniphana. But ngingathi-ke abahlala ku-diaspora balalokhu kuthiwa yi-freedom of expression, abanye basuke bakwelule kuze kufike kubanga esingathi sokudlula amalawulo ukuthi bakhulume baphikisane ngezinto kungala kuhlambalaza nokudelelana, ugcina sokubehlula bagcina sebethethisana.
Singathi-ke khonokhu-ke kuyabe kusitshoni ebantwini abasekhaya khona ngale abakubonayo bekulandela, babe sithi abantu abahlala-ke emazweni ngabantu abanjani ngokuphuma kwakho khonokho?
Engikunanzelayo ukuthi abantu engathi abasekhaya ngaba la eZimbabwe kakhulu lapho emvela khona, babona ngathi abantu abaku-diaspora balokuzenzisa kakhulu ngoba basuke bafuna ukuhlala phezu kwamakhanda abo uma bengafika ekhaya, sebebatshela ukuthi izinto zimi kanje, lina lisemuva, lina linjani. Yikho ungabona umuntu ohlala ku-diaspora angafika ngale ekhaya, abanye abantu basakuthatha njengokuthi ungomunye wabo, usungomunye umuntu ngendlela oziphatha ngayo. Ungakhangela ngapha izinto zabo WhatsApp please, sesifanele ukuthi sibe ngu-10 sibumbe engathi yi-portal sikhulume khonapho ku-WhatsApp singu-10. Kube kade kudala ngakhumbula sisesekhaya singakayi ku-diaspora besile sikhathi sokuthi sihlangane singamadoda, whether kusekoseninyama, whether kusemhlanganweni njengeyokudlala amabhora ama-social lawana, likhulume izindaba lijoke kube njeyana. But lapha-ke sesikhuluma khonokho-ke kubo-WhatsApp lakubo-Facebook, sikhulumise siqede. UWhatsApp ke nga create portal yakwenza ukuyisebenzisa ingaphela lidinze. So sekula khona ku internet siyasikhulula ukuthi sikhulume izinto ezinjalo, but kulokunye okunjengokuthi abantu baba free to say things as I've said, abangeke bazikhulume nxa bekukhangele. Kodwa ke kube sothiwa neproblem yokuthi kugcina sekusiba lokuhlambalaza. Kulokunye ngubone engithi mina lokhu akufananga ukuthi aloba kuke kwaphuma lapha. Abantu abalama-limits in terms of ukuhloniphana. Umumo wethu ku-diaspora ngapha isikhathi esiningi kawusiphi ithuba lokuthi sihlangane. Like nge-weekend ke sibona azikho iindawo ezinjalo ukuthi liyahamba komthokazi liye kwesinyama, liyahamba emadami encema ngani, liye ku-picnic site kumbe emaleme lingabangani liziphendukele. Lapha awutholi okuzindawo okunjalo kuya kulutshwana.
So ke ngiphose ilizwi khonapho ukuthi kambe ungaxwayisa uthini abantu nxa ungabatshela ukuthi ukuthi lisebenzise lokhu ngcono lenze lokhu lalokhu lalokhu.
Umuntu ulobuntu, abantu kabasebenzise i-inthanethi kube lobuntu phakathi, bangalahli isintu, bangalahli ukuhloniphana, ngoba inhlonipho itshengisa isimilo sabantu bonke nje. Njalo kuyini esikufundisayo abantwabethu uma singahloniphani ku-inthanethi?
Umnumzana Ian Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwelepilitane, obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Silifake kancane ezandleni zejahe elidala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Meli Dube, yena okhokhela inhlanganiso yeBulawayo Agenda. Sixoxa ngodaba lwe-medical aid, yona okuthiwa isikhuphuke ngesilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Ngiyakwamukela mnumzana.
Ngiyabonga ukuba sehleleni lakho.
Ya, ungasitshela ukuthi ungathini wena ngendaba ye-insurance le health insurance, i-medical aid? Sizwa kuthiwa lanxa iphathisa nje kungani balutshwana ebaphathisa?
Ya, ngolwazi lwami abantu abakade bephathiseka kakhulu ngabantu abasemisebenzini njalo abalamankampani abaholisa izimali ezibenza benelise ukuthi babe nalo lolo hlelo njalo balubhadalele. Siyakwazi ukuthi iy'nkampani eziningi zathi sezi-struggle, kwakunzima ukuthi zibhadale abantu baze bakhitshwe izinto kuma-insurance, zigcine ngasancedanga, umuntu agcine ezokumele azibhadalele esikhwameni. Njalo izimali futhi lezi zama-insurance kazikhazi okuningi, abantu baphinda batshona futhi ezikhwameni zabo. Siyakhumbula ukuthi nyakenye uhulumende ukuwavumela ukukhwezwa kumbe ngathi ukukhwela kwezimali ezimele zibhadaliswa ngamadokotela lanilani ukuthi umuntu lanxa le insurance abhadale futhi imali ibe ningi kakhulu, kugcina sokungani kuyafana nalokuthi obezibhadalele esikhwameni sakhe.
Singathini nxa sikhangele imbiko le esizwayo ukubana isikhweziwe imali yokubana umuntu abhadale athole usizo ezibhedlele?
I think nxa singananzelela into eyenzakalayo ukuthi abantu abaqhathiweyo engathi ku-formal sector sikukhulula abasebenzayo abalama-insurance nama-medical aid yona lawo baya belokhu bencipha bethiwa balutshwane kakhulu. Inkampani eziningi ziyavala, abantu bayaphelelwa imisebenzi, njalo ezinye kazilayo le mali nje yokubhadala. So osokusenza ukuthi labo-ke abama-medical aid lani ngombono wami bagcine sebebona imali kibo labo isinciphile, isingasahlangani, isingasakhavi izinto eyayizikhava, bese becabanga ukuthi engxenye okungabasiza ukuthi bakhweze imali. So kungani kuthiwa laba abalutshwana abasele besebenza sebekhwezelwa imali ukuthi bavale umkhandlo ngathi isikhexe esiseleyo ngenxa yokuthi abanye sebephelelwe imisebenzi ngobuningi babo? So ngingathi ukuthi nxa ule nkomo zakho ezingu-10 ozisengayo, nxa ezingu-5 zingafa, so kumele ukuthi lezi ezinye uzijenge uzuzithindele mphehlo nanxa wawungaphinda impehla.
Singathini ngosizo olutholwa ngabalama medical aid, bathola yini usizo lweneleyo kumbe zikhona izibhedlela eziphathisayo kulezinye?
Ngokwazi kwami kulezinye medical aid ezithembakalayo eziacceptwayo ngamanye amafamasi lezibhedlela thize, kodwa kulezinye engathi bebengasazikhangeli kakuhle kuhle ngoba kuthiwa kazibhadali imali. Kangeke ngiqambe ama-medical aid societies kulele ngaqamba ukuthi lenale, kodwa ngiyazi ukuthi amanye abengabhadali imali abeyithatha yebe ebantwini, kodwa ukuthi ziyefika kulabo bantu ababe benike abantu i-service engathi ngamadokotela kumbe izibhedlela, ibingasafiki leyo mali kakuhle. Obokwenza ukuthi bengathenjwa izibhedlela thize kumbe ngama-surgery thize, ugcine sokumele ukuthi ubhode uziyefika lapho kuyabe kulomdwendwe olude lwabantu, ngoba kuyindawo kuzindawo ezilutshwane engxenye zi-accepta kumbe ezamukela i-medical aid.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalivalelisa abalaleli.
Siyabonga, ubelelanga elihle.
Hhayi, siyabonga lani libe lokusukobu.
Lo-ke bekungumnumzana Meli Dube, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Agenda, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Le Studio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sobe isikhathi sokulibalela imbiko esiyithole nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi, balaleli beStudio 7 linjani, mina ngiyaphila. Siyacela abanothando ukuba bengasincedisa sile band yethu esayiqala ngo-2010. Sichaya ngamagabha manje sesize sathola iziginci ezikahle, but kuyashorta silokhe sincenga kancane kancane. So, ongaba losizo asixhase ukuze nathi isigaba sekapheni sibe le bendi. Siyabe sichaya eSeula ngolwesihlanu ebusuku koBishop. Komaraha ngomgqibelo siyabe sikohumbana stores ebusuku. Sizama ukuthi maybe singaba lempumela. Igama le bendi yiKapheni Youngstars and Beula Youngstars. Yemi uForgive Mholi, insizwa edume ngokujabulisa abantu ngomgido werumba. Lisale.
Omunye njalo umlaleli wethu uthi, ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7. Ngicela uncedo, ngingumfana oleminyaka engu-17, ngidinga ubaba uEffet Moyo ozalwa eKezi eMkuwa kwaMabhiza. Kuthiwa uke wasebenza eBaitbridge edite clinic njalo useyakhe khona. Nxa elalele kumbe nxa ekhona umaziyo, ngicela ngithinte kunombolo zenezo. Ngiyabonga msakazi, ngibhalangise Plumtree. Hayi ke asisazibhalanga lezo nombolo, kutsho ukuthi umnumzana Effort Moyo nxa esizwa engathumela umbiko ngapha eStudio 7.
Umenzelwa ngwenye yena uthi, sengingukhala nyoni ngokuhlala ngiseGoli eDobsonville. Sanibonani basakazi, ngiyawubonga umsebenzi wenu omuhle kangaka eliwenzayo, qhubekani kanjalo. Siyabonga ngwenya. Umlaleli wethu omunye njalo uthi, linjani basakaze, lisakaza lise Washington. Sesithwele nzima ngomgabe oyalela esikhundleni ongafuni kutshiyela abasasebatsha intambo zombuso. Oyabe lokhu eyalela esikhundleni njengedwala elikhulu eliphezu kwentaba, elithi loba ungathi uyalisunduza lingasuki lapho elikhona. Igama nguJohn.
Omunye umlaleli wethu uthi, liyenza umsebenzi omuhle bakithi, qhubekani kanjalo. UPatson Love.
Zinengi kakhulu incwadi zenu balaleli, kodwa isikhathi sesidliwe ngomangoye. Qhubekani lizloba, sizazivala singathola isikhathi insuku zonke khonapha e-Studio 7. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sise Washington DC.